ukuqhotsha lokhu kuyisimanga njalo aqhotshanga ngomakubhi lodaki lokomiti siqhotshe izanu icatshe ngemva kwabodaki lokomiti.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Amanyathelo amele abe khona kumele siwathathe njengoba yinto esanda kwenzakala, so kuzamela ukuthi sihlanganise amakhanda njengenkokheli sibone ukuthi siluhambisa njani lolu daba ngoba luvele nje kalikho emthethweni. Inkinga nje yokuthi izani ivele kayilandela umthetho, ilandelayo owabo umthetho abawenzayo emakhanda.
Ubona uMonzora labonkomithi labo uMakhube selike lazama ukukhulumisana labo yini?
Hayi, asingakhulumisani labo njalo asinasizathu sokuthi sikhulumisane labo ngodaba lokuthi kumele sonke sazi ukuthi nxa bengena emabandla ombangazwe asondawo ongena ngokuthi uyafika u-apply ukuthi ucela ukungena, hayi ngumzwangeda uyazingenela uziphumele. So kasibonanga uqakatheke ukuthi sikhulumisane ngoba nxa kwakuyukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nga udaba lolu kaluhambanga emthethandaba nxa kwakuukuthi abantu bakhulumisane umlotha. Ukuhambisa kodaba emthethandaba ikukhombisa ukuthi kayisiyo ntando yabo Makhube labodaki, intando yezanu njengoba badla ukudla kwezanu. So akulanto abangayenza ngaphandle kokulandela abakutshelwa izanu.
Kukhona ongathanda ukukutsho ebantwini obubamela edale lephalamende?
Zulukandaba mthakazi omuhle wendlela zimhlophe maZimbabweans amahle. Ukuxoxa kwami uThabita Khumalo ephalamende yaseZimbabwe labanye bami kakutsho lutho, into encane leyo. Lokhu kukhombisa ukuthi bayangesaba labalandeni bami babesaba ngoba siyabatshela imfuno kaZulu njalo kasibancengi ukuthi wona bangurhulumente. So bese besiyela indlela zokuthi bangasenzani, sebezamile ukubopha, sebezame ukusitela ngabotiyegasi, sebezamile konke babona ukuthi kwehlule, yikho sebephumele injongo leyo yokusixhotsha lingethuki. Ukuxhotsha kwethu akutshintshi ukuthi umnotho waleli lizwe uzasukuma, akutshintshi ukuthi ngizathola imisebenzi, akutshintshi ukuthi ezibhedlela zihamba liyelatshwa ngithole odokotela lanelise ukuthi ilatshwe lanxa lingelamali, akutshintshi lutho. Udube labekho siya phambili, kuxotsha thina akutshintshi lutho. Kodwa okuzomele sikhona somele sibophe ziqine ngoba impilo yethu sisezandleni zethu maZimbabwe namahle.